ewange sibisezihlahla izindlu ukudla emsika ezivandeni luthuli nje kuphela imvama ukubona umkhathi ugubuzele njalo ongaziyo engathi liyezi lezulu kanti luthuli lwamalahle izakhamizi zewange zithi uthuli lolu luqhamuka kuma HDM eZimbabwe Power Company kumankampani yamaChina kanye lemgwaqweni ehamba amagonyethi ethwele amalahle sixoxe lonkosikazi Rejoice Ndlovu ohlala eLwendulo othi loluthuli selubangele imikhuhlane eminingi
ungakhangela umkhuhlane wezibeletho wabomama somnengi kakhulu lapha ewange ngani ngoba amanzi uyathi ukhila amanzi akufake lapha nenditshi unxa umuntu ongumama sugeza amanzi lawana vele ayabegcwela idust
unkosikazi Primrose Sibanda we-number one village uthi imigwaqo ifile uthulinki ezindlini
sihlala siphefumula umphefumulo owedust suku zonke ngihlala eteni kwe-road ama-trucks imoto ezincane amabhasi adlula akula imoto eyamanzi elandelayo
sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Sithembi Nkosi Ndlovu omele inhlanganiso elilihlo likaZulu izimele yodwa eGreater Wange Residence Trust othi izigaba zothuli lolu zikabili eyomkhathi leyamanzi uthi abantwana bezikolo basengozini
abahlali bezpc ngale ingagula bafisa ukuthi ngantwa bangarelocate bakhutshwe lapha abahlala khona bayefakwe endaweni engcono
sibuye njalo saxhumana lonkosikazi Thobekile Shoko okunhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yena wathi abesifazane labantwana yibo abasengozini ngalolu thuli uthi abazama ukuphakamisa amakhanda bayabotshwa njalo lezincwadi zamapetition ngalolu daba kaziphendulwa
endlini sometimes amanye amabhakethi engelamzivalo yenza idust bavalo mama labana babotshwa bahanjiswe epolisi bavulelwe amadokhethi and some stuff
sixoxisane njalo lo councillor weyingagula umnumzana Brian Chikumbo oveze ukuba inenge kalihlolwa umkhuhlane wofuba kubalela labasebenza emigodini yamalahle le uthi kuya kube lemizamo lakho njeqo eyokuba kuthelwe amanzi okuthambisa lolu thuli kodwa isixazululo yokuba kuvulwe imigwaqo emitsha ibe khatshana labantu kanye lezimayini lazo zibe kude sixhumane njalo lomholi obona ngezehlakalo zesabelo semathebheleleni North umnumzana Richard Moyo ngalolu hlupho
ungathi uyagala kathesi at least sekuyifluid esingena kakhulu kudeka river sekusiba ngcono ngoba sesazama ukuthi silungisise even the pollution alani ukuthi intuthu ziphonge ukuhamba phezulu emkhathini mahlayana sesukuzama ukuthi siku-adresse konke khonokho
ngokutsho kwenhlanganiso ye-community working group on health ngomnyaka abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha bayafa ngomkhuhlane wofuba kwelezimbabwe ikakhulu abasebenzela emigodini inhlanganiso ye-east central and southern africa health community isivezele ukuba uthuli lolu lubangela imikhuhlane yofuba efana le-pneumoconiosis lufiphaza njalo amaphaphu abe-community working group on health bathi lokhu kungenxatshe nxa uhulumende engaqinisa umthetho wokwemba mahlayana nje ngimele istudio 7 ngisewange ingagula ngengunokuthaba Dlamini.